Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 1 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates kanye lezithupha. Kubotshwe ipolisa lesotsha ababikwa beyingxenye yezigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolobho kulandela ukubulawa komunye ugogo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena ku 180 million barrels emagalajini kunyanga eziyisithupha ezilandelayo esenzela ukwehlisa intengo yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ofisi kamsitheli eka Registrar General bazasungula uhlelo lokuphuma ijumo belanda abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla besiyabathathisa izithupha, ama birth certificates kanye lencwadi yesifakaza ukufa komuntu, ama death certificates. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusukela namuhla kuze kuyefika umpandula. Uhulumende uthi labo abangelancwadi zokuzalwa kumele basebenzise leli thuba ukuzithola ukuze benelise ukubhalisela ukuvota ngomnyaka ozayo. Abalwela amalungelo labo bakhuthaza uZulu weMidlands lo eMathebelelende ongela zithupha kanye lama birth certificates ikakhulu labo abaphanjaniswa eGugurahundi ukuthi labo bayethatha lezincwadi. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uhlelo loluqakathekile kakhulu ukuze abantu babe lencwadi lezi abazidingayo ezinjengama birth certificate, ama ID izithupha lezo, ama death certificate. Kumele baye khona kule ndawo bafinyelele kulezo ndawo ngokuba nxa bengazange baphiwa leli thuba abantu abaningi bazasala belokhu bengelazwe lezi zincwadi. Sikubonile kuvezwa ngabacwa ngama researchers ukuthi abantu abaningi bayilokho okuthiwa stateless, ukuthi akulabufakazi ukuthi bangabantu abayizizalwane zeZimbabwe ngoba abalazincwadi zakhona lokho. Kanti ke singakhohlwa ukuthi umuntu nxa engela death certificate kwenza ukuthi angakungabilula ukuthi azuze izimpentsheni leziyane ezisetshenziswe ngabazali, kwenza kungabilula ukuthi athole i-birth certificate. Nxa engela birth certificate kwenza kube nzima ukuthi athole isithupha, vele kasithole hayi lokuthi kwenza kube nzima. Nxa engela kutholanga konke lokho angeke abe lepassport. Nxa engela passport kusho ukuthi lanxa efuna ukuhamba sezamela achaphe ngokungekho emthethweni, izinto ezibangela ingozi ecina abantu belimala kakhulu.
Njengoba uhulumende esephuma esiya ebantwini Ncube, ubona esenza kusiba lula yini ukuthi abantu bathole isithupha lama birth certificates ngoba bakhona abangelazo lezincwadi abathi kazitholakali kalula ngezizathu ezithize.
Umsitheli kashoza kwenze kube lula lapho uhulumende engafuni khona ukuthi kube lula, ngokuba ikakhulu siyakwazi ukuthi kweze politiki kwesatshwa kakhulu abantu abasebasha ukuthi bangene babe ngabantu abalencwadi ezifaneleyo. Kanti ke njalo uhulumende uyesaba ukuvela kwamacala akhe kakhulu aphathelene leGugurahundi ukuthi izinto eziza kwenza ukuthi kube lula abantu ukuthi bathole lezo zincwadi. Ngokunjalo ke kangikhangelelanga ukuthi ihofisi likamsitheli liza kwenza kube lula kodwa ke sikumele silifuqe leli ofisi ukuthi lenze kube lulu ukuthi abantu bathole lezo zincwadi njalo zibhalwe ngendlela efaneleyo. Ukuphi umuntu i-birth certificate engabhalanga ngendlela efaneleyo asuke lapho kuthiwe kayiHarare into engaqondanga kakungenziwa khona lokho. Akufakwa abantu abakhuluma lolo limi abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela kubalekelwe ingozi lezinkinga lezi ezigcina sezikhona. Othole i-birth certificate engabhalanga ngendlela efaneleyo, i-birth certificate engabhalanga ngendlela efaneleyo, konke lokho okudingayo kungasabhalanga ngendlela efaneleyo kukuthiwa lisenzima ukuthi kulungise. Kakwenziwe ngendlela elula, kwenziwe ngabantu abalolwazi, kwenziwe ngendlela efaneleyo.
Kuyini ongakukhuthaza labo abalandwa iofisi kamsithela abangela sithupha lama birth certificates ikakhulu nxa sikhangela inhlelo zokhetho?
Ukukhuthaza kwami ukuthi abantu kabasukume bonke baye lapho kuseduze khona ukuthi babhalisele lezi ncwadi bazizuze ngokuba lezi ncwadi ziqatheke kakhulu. Nxa ungela birth certificate awusozube lesithupha, nxa ungela sithupha kawubhaliseli ukuvota, nxa ungabhaliselanga ukuvota kawuvoti. Indawo yakini lapho khona isengalahlekelwa yi-constituency kugcine solimelwe ngabantu ephalamende abalutshwane ngenxa yokuthi lingarejistanga, ligcine lasekhansilini selimelwe lingasamelwanga ngendlela efaneleyo endaweni yenisinkulu kakhulu ngokuba abantu abaningi bengabhalisanga. Ngakho-ke abantu kuqakathekile ukuthi basukume bayibhalisela izithupha lezi ama-birth certificate bakwazi ukubhalisela ukuvota. Kanti-ke zonke izinto emhlabeni zitholakala ngesithupha, kuqakathekile ukuthi sibe nezithupha zonke ezifaneleyo, sibe lama-death certificate wonke afaneleyo. Konke okufanele okumele sibe lakho, asambeni ke siye bhalisela lezo zincwadi.
Umnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ngempela uhulumende kumele aphe abantu incwadi zokuzalwa ikakhulu emathebeleleni lase-Midlands lapho okwahlasela khona igugurawundi yabulala abantu abanengi okwadala ukuthi abantu ababo lezizukulwana behluleke ukuthola lezi ncwadi. I-Amnesty ithi izakhulumisana lohulumende njalo yethule ugwalo lokusungula lolu daba izolo kobulawayo olulesihloko esithi "We are like stray animals, thousands living on the margins due to statelessness in Zimbabwe." Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo we-Amnesty International eZimbabwe, umnumzana Godfrey Nyoni.
Abantu laba sesikhangele sathi thina lapha sokufana lokuthi silabantu abangaziwa lokuthi ngabaliphilisi. Ngoba umuntu nxa engalasithupha engalabhesi certificate awungako umuthi ukuthi ngowaliphilisi. Kuyinto esithi hhayi kulabantu esingahamba kuwo sitshengise ngisho lohulumende sithi nampayana abantu bangikhona ngozibani nakozibani. Esakubumba konke esakufaka ebhukwini linye okulugwadlana nje okukodwa esithi iripoti yethu. Iripoti le kumele siyilontshe officially yaziwe sesingaqalisa ukusebenza lathi sesibhoda sikhangela abantu ubana igovernment siyilandayo apha ama-ofisi egovernment sibambe iripoti yona leyo sikhulume lokuthi kuba afekthe njani labo bantu njalo esesithi phezu kwalokho kuyini igovernment okumele ikwenze ukuthi incedise laba bantu. Sasibize ezinye inhlanganiso sabiza abantu sahlangana ndawonye ukuthi sikwazise ukubana kathi kuyini ade sikwenza ukuze ugwalo lolu luphume sibe lalo laba abantu nike lolu gwalo officially ukubana hayi lolu gwalo esesilihlolile oluqukethe iqiniso lonke nanti ugwalo lwankhona khathanini ake ndibone lani ukubana lanti sebenza mhlandapha ama-ofisi ngoba i-Amnesty International yona ngokwayo vele imi phezu kokuthi uma ilanda i-government kumbile iyangaphi kumele ihambe ibambe i-evidence.
Njengoba lisithi lilabo ubufakazi libhotabhote kuziphi izigaba zelizwe njalo lithole inani elinganani abantu abangalancwadi zokuzalwa lezi?
Indawo esibode kuzo ngezemathebelele njengoba nosazi imathebelele le-Midlands yibo abantu aba-afektwa kakhulu yindaba yegugurawundi. Yibo njalo abantu aba-afektwa yikuthi amantombazana lamajaha babece ibhoda lapha beqonde beyegoli befike ngale sebesiba labantwana. Abantwana labasebathatha bathovela ugogo ngapha labo malayisha akulaphepha umntwana alalo lokuthi ibhedi kulala. Abantwana abantu sebezebekhula unina ubuyise ngale goli afe awusena labo fakazi ukuthi ukuthi umuntu lo uyise ngusibani akulalutho. So abantu sasukuma labo they were 100 kula machifu akade sibalanda labo labo bekhube esikhombele ukuthi nampana abantu aba access into le so into ephilayo into okumele ilungiswe into ezihluphe ebantwini enqasiyabe sisebenza as Amnesty International selabantu okuhamba ex-activists selabantu ukuthi ama members all these are people konsekathi abavolontiya ama services abethi hayi thina sifuna ukuthi silungedise so sebesebenza la machifu onjengabo chief Matema ngabantu abakhangela abantu kakhulu endaweni zakwetholotho lakonyamandlovu ngayo kunje nje sikhuluma u-chief Matema ubekhuluma ngokuthi hayi lani Amnesty International umsebenzi oluwenzayo muhle kakhulu sicela ukuthi lisibize njengamachifu wonke lapha kumatebebendi la sibuthane sizame ukuthi into leyi sizame ukuthi siyilungise sindawonye njalo libuyele ezigabeni zethu kwenza ukuthi libabone abantu bangikhona njalo libuye losizo abantu labo bengathathwa ama-numbers angikhona kuthatha amabizo abo konke ibone ukuthi libanceda njani so usinike ngathi mina yi-challenge yokuthi every report sesiyenzile but kumele kube lento esiyenza ngama-recommendations ethu ngakuthi siya ku-government sihambe ku-government sibahlukuluze lathi khona ngale ku-government sibahlokoze selukuthi hhayi lingahlale ema-ofisi ngicela liphume kulo hlupho ngayo
Umnumzana Godfrey Nyoni ngomgcini sihlalo wenhlanganiso ye Amnesty International eZimbabwe. Ubotshwe isotsha lepolisa abasebenzela kobulawayo abayingxenye yezigilamkhuba eziyisikhombisa ezibikwa zilwisane lamapolisa eHarare ngolwesithathu. Amapolisa ahlasele izigebengu lesi sizama ukuntshontsha abulala esisodwa. Inkundla yeZim Life ibika ukuthi kubotshwe ezine njalo ezimbili zibalekile. Lenkundla ithi abane ababotshiweyo laba nguDalubuhle Ndlovu olipolisa ephumula kobulawayo kanye loPrecious Dube olisotsha laye kobulawayo. Abanye ababotshiweyo nguThulane Maphosa loMichael Khanyiso Moyo. Odutshulwe wafa nguMeluleki Makhalima. Ziyanda izehlakalo zezigebengu ezinamapolisa lezinamasotsha ezibamba inkunzi kanye lokugqekeza ezindlini zihlomile. Sixoxele mela iSouthaton edalele parliamente umnumzana Peter Moyo.
Uyabona into le iyazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba kathesi ngibe ngiprocess yokuthi khona ngifake imotion eyokuthi khona amasotsha balambile, amasotsha balendlala, amasotsha kabalamota, amasotsha kabakho emoyeni ngikhuluma ngeAir Force kayikho. Amasotsha abala impahla ezokugqoka i-budget eyafakwayo ebabeyifuna 142 billion baphiwe ihalf yaleyo mali so into leyi iyazwisa ubuhlungu mnumzana ilizwe lethu selimi esigabeni esibi kakhulu ngoba namhlanje kungathiwa khona kulabantu asebebuyile ukuthi bathathe umbuso yombuso welizwe la amasotsha ayasarenda within 2 seconds into ezwisa ubuhlungu yokuthi khona u-government kakubone useshiyane nomgabe umgabe wayekhangela laba bantu ekwazi ukuthi khona abantu laba yibo abagcina ilizwe so kathesi zisengozini enkulu kakhulu amasotsha bayathi indawo ayabethiwe khona bayozigcina besiyadinga isikhafa amasotsha bahlala endaweni ezingasizo ama-ablution facilities abo kasebenzi last month u-retired brigadier Mayihlome wabuya le-report ye-parliament sakhuluma ngalolu daba umthuli Ncube kuvele kazwisisa umuntu lowo ngangazi ukuthi khona ngumuntu onjani kumbe ngumuntu obona njani azingizwisisi ngakho
ungaqedwa njani ubugebengu bamapholisa lamasotsha Moyo ngokubona kwakho ngoba ziyanda izehlakalo ezinje
Into engaqeda loludubo ukuthi kona baphiwe into ezokusebenzisa. Baphiwe imali yenza ukuthi kona baphile. Kambe nxa wena ungathi usiya kuma baraki uthole ama toilets kasebenzi, amasocha bathengisa amaputi, amasocha bathengisa ama juice cans. Kungaba yilizwe bani lo nelo shuwa shuwa. Kathezi njengomzekeliso eMozambique kube lempi abantu abahlamukileyo ngani. Sisencediswa iRwanda, iRwanda engasiyo member yeSADC. Thina siyehluleka ukuthi benze la masotsha. Kuyini khonoko esikwenzelwa lapha elizweni? Into engifunda kona iyenzwe mina amasotsha kabapuye imfanelo zabo, kabapuye izimota zokusebenza. Kathezi bacela 2016 ukuthengela izimota lama uniform, la konke nje. Nxa imali ngivela ngikhuluma. So lingaba yilizwe bani shuwa elinje
kulolongweni lapha nxa amapolisa lamasotsha efundiswa umsebenzi yakukho mhlawumbe okumele kutshintshwe yini okungeza babe ngabantu abahlonipha umthetho abangatholakali besenza ubugebengu.
Into ekhona mnumzana ikuthi khona abantu laba batrainwa kudala, they are well trained amasotsha lapha, kabala lutho, kabala mali. Yiyo into ekhona nje kuphela. Zimbabwe Defence Forces is not well funded. It's as simple as that. So into abayenzayo uhulumende into ayenzayo iyingozi elizweni. Shuwa ngiyakutshela one day bazavuka laba bantu bajoin ezombuso elizwe kube ngenye ikhufu futhi esizayibona la. Nxa bangayekela ukulimuka akula robareza akalayo lapha eZimbabwe kathesi yabengela msotsha ebengela mpolisa. Kathesi abanye abapolisa bagwetshwe 15 years in jail. Ay, ukubafaka engozini besibabopha sibayenzani sibashuta, that's not the solution. Ngoba bonke balambile. Kabaphiwe izimali abantu labo. Uminister law we finance is the worst minister since independence. Angaze mbone umuntu okareless njengayena lo. Uhulumende lo angazi ukuthi kona uyabona kumbe kaboni, ulele kumbe uvukile. Ngoba you can't compromise i-security elizwe. Kuyingozi into le. Lawa nje ngama-symptoms into enkulu. Njengoba ngitshile ukuthi kona isendleleni uhamba isitimotion. Ukuthi kona sesidlala kubi kathesi. Ngoba into sesiziyenza sibona ngathi kumbe abantu bazihlalele emthuzini bakhohlwa ukuthi nje kungabuyisa funguzani. Kathesi amasotsha kungaba lamacyclone lawa njengabo yilayo abakhwanisa ukusincedisa, abakhwanisa ukuncedisa i-civil aviation. So kuyini esikuyenzayo shuwa? Sililizwe yini kumbe sesingabantu nje abaphokuba ngabantu abazihambelayo nje abathathwa ngumoya? Kuyazisa ubuhlungu lokhu mnumzane.
Umnumzana Peter Moyo, ngumeli weSouthern edalele ephalamende. Kunjalo nje izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa kumele abhode emalokitshini ebusuku kuze kuse ukuze alwisane lobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye ugogo elokishini lesipiskopu ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Walbert Ncube uyalandisa.
UZulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe u-Aaron Zulu walimala kabuhlungu ekhanda ngemva kokuganulwa njalo sesimeni esibi esibhedlela United Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli omufi, yena uthi umndeni udabukile ngempela.
Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa, bathathelwe amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi. Namhlanje sesisele sizintandane zokugcina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani, ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ungumhlali wesipiskop kuward 5 futhi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kuward 5 vele sesihlalela evalweni, ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamule isivalo ebusuku angene endlini aze akwanise ukuthi angigamule ambulale, kusho ukuthi ngifana lo muntu ophandle. Security yethu i-acta only nxaso kulo sehlakalo esibi esenzakaleyo, kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo, ngoba nxa umuntu afika agamule isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi la mapholisa vele abengekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo losishiyileyo
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kamasilela esithi izakhamizi okumele ziphumele amaqhinga okuzivikela.
Abanye ngabatshontshelwa izimota, amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamuhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa aphatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali.
Ukansila kaWard 5 uMnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base ku-shopping center e-Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane lozulu ukuze nxa kusiwa khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulume lisamapholisa ezansi emaNdebeleni uNkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili, uMnumzana Phathuma Ndinji owe-Space Corp uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla lezanu PF selithwalise nzima abasekeli balo abanakanelwa ukuthi bavotele ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-CCC kukhetho lwama-by elections. Ikroniko ithi umgcini sihlalo wezanu PF njalo engumphathi ntambo wezomvikela uNkosikazi Opa Mchinguri Kashiri uza kokhela uhlelo lokuthanyela esitaladeni kobulawayo namuhla. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umthethwandaba we-Supreme Court kwele Kenya uvimbe imizamo kamongameli Uhuru Kenyatta eyokuguqula isisekelo sombuso welizwe usithi lo kumele kube ngumlando kaZulu. Umsakazo munye uthi ibandla eliphikisayo kwele Ghana selicele inkantolo ye-Supreme Court ukuthi yesule umthelo omutsha ohlawuliswa abantu abathenga ezitolo ezisebulenjini be-intanethi osanda kuphasiswa yiphalamente. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena kumabhareli ayisigidi esisodwa i-1 million barrels ngelanga emagalajini esuka ematankeni elizwe ama-reserves phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ukuze kwehliswe intengo yephetulo ledizili. UBiden uthethe leli nyathelo kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota ngenxa yempi eqalwe yiRussia kwele Ukraine. UBiden uthe kusiyaphela inyanga eziyisithupha uhulumende weMelika uzabe sethele amafutha angena ku-180 million barrels emagalajini okukhangelelwe ukwehlisa intengo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, uMnumzana Muzobanzi Ncube.
IsiNdebele sakithi laso siyatsho ukuthi ukufa kwenye indoda yokuvuka kwenye indoda. Yiyo phela i-capitalism yetesayilanda e-America lapho. Wonke umuntu ungena kubhizinesi ukuthi atshaye imali, awufuni ukuthi ube nguwe oluza imali. So isikhathi sama-oil companies la ukuthi atshaye sibili imali. Sikhumbule phela ukuthi eminyakeni edluleyo i-oil yake yehla sibili kakhulu, le-petrol yehla asathokoza sibili. Kodwa ngizange ngeke ngizwe umuntu oyedwa esithi sizwele ama-oil companies ngoba awenzi imali kathesi ngoba i-petrol ichiphile le-oil ichiphile. Uyabo, so into zangikhona zihamba vice versa mfowethu. Kuyafana lesikhathi se-COVID-19 laphana ichayile, uyabona ukuthi abantu bonke babengasebenzi bengelazi imali, abaningi besifa befelwa izihlobo kodwa ama companies ayesenza imali ngama mortuary wona la ayiwe angcwaba abantu, so kwa kuyi business yabo esikhathi abantu besifa abaningi bona bachaya imali. So yiyo i-essence yani e-capitalism le mfowethu. Mina ngafika lapha e-America 35 years ago ngama-80s, ipetrol ngayithola i-66 cents. So isikhathi sonke lesi angizake ngiyibone sibili ikhwelile yaze yafika yadlula ama-$6. Lokhu kuyasimangalisa sibili sonke, kodwa kumele sikhumbule phela futhi ukuthi vele izinto bezivele zikhwela ngesikhathi se-COVID laphana, ngoba kwakule shortage of ama-supplies, into esasizithola kwamanye amazwe especially ngale Asia babevalile ngendaba ye-COVID. So izinto zakhwela futhi lapha ngoba kwakumele ukuthi ama-companies azithole kwezinye indawo. So vele i-petrol ibi yinto ekulokhu ikhwela nje kancane kancane kuze kufike kathesi kulempi le-Ukraine le-Russia, layo yasikhwezela futhi phezulu.
Intengo yamafutha ingehla njengoba isizagcwala emkambo nje, sizabona intengo yezinto ekhwele ngenxa kokukhuphuka kwamafutha isehla yini?
Into ekhona mnumzana Nkomo eqinisweni ukuthi izinto zona kazikhweli kanye kanye. Izinto zingakhwela esitolo asikho ukuthi le mholo yabantu iyakhwela khonapho khonapho. Ukugada amabhasi kungakhwela ayisikho ukuthi le mholo yezisebenzi ihle ikhwele khonapho khonapho. Mina njengokuthile ukuthi ngisomabhizinisi ngile software engayibhalayo esetshenziswa ngama-commercial truck drivers lapha e-America. So ngibonile sibili last month ukuthi ama credit card amaningi abounce sibili abantu bengakwanisa ukuthi khona bebhadale izimali, ngoba uyabona i-petrol i-diesel kakhulu esetshenziswa ngama truck drivers ibisikhwelile sibili. So abantu abaningi abasebenzanga bahle bavala amakhadi abo. So lami njenge-technology ngcwethi ngigcine ngisenza okumele ngikwenze, ngehlisa ama-price ngatshintsha okungama-formulas. So ngabona abantu asebephenduka futhi. So yikho lokho ukuthi izinto kazikhweli kanye kanye, njalo izinto kazehli kanye kanye. So uzathola ukuthi izinto nxa sezikhwelile ezitolo, ipetrolu ingehla, labo abezitolo bazafuna ukuthi beke betshaya imali mbijana ngoba bake baluza ipetrol injani ikhwelile. So izinto kazehli kanye kanye, njalo kazikhweli kanye kanye. Mnumzana Nkomo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kuKapu eSlovela ohlala eMelika. Singqondongqondo hamba lentokazi lapho u-Abigail Mabuza bahlabela ke umdumo wepansula bathi bona babakabhoyi. Basigqibela ke uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates izithupha kanye lama death certificates. Kubotshwe ipolisa lesotsha abayingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukubulawa komunye ugogo ngomuntu onakanelwa ukuthi ulisela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na yimi uNtungamile Nkomo.